So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 26 Mpandula 2023 ngotabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa namhlanje ubambe umhlangano wokuqala wedale labaphathi intambo ele cabinet asanda kulikhetha ngemva kokhetho lwangenyanga edluleyo.
Ukuza kwami lapha ku Women Academy for Women Entrepreneurs kungisize kakhulu ukuba iorganization yami yiformalize kule izinto zibe sendleleni njalo sifunde kakhulu ukuthi sibe ngabomama abakeleke kahle in terms of financial literacy and record keeping.
Abesifazana kobulawayo abaphose bafika amachuma amane 38 namuhla baphiwe izithupha zokugqiba izifundo zamabhizimusi phansi kohlelo olwe Academy Women Entrepreneurs.
Indawo eziningi sizaba ne-normal to the non-normal thing okukhangelwe khona ukuthi izinga liyabe lilifitshana than what we usually experience in most areas.
Uhlangothi lukahulumende oluhlaziya ezomumo womkhathi olwe Meteorological Services Department luthi eleZimbabwe likhayelela ukuthola izulu elilutshwane lonyaka. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa namhlanje ubambe umhlangano wokuqala wedale labaphathi intambo ele cabinet asanda kulikhetha ngemva kokhetho lwangenyanga edluleyo. Umnangagwa azisenjalo ukuthi uDr. Martin Rushwaya oyisinini sakhe nguye osengunobhala omkhulu wedale ucabinet secretary. Urushwaya uthethe isikhundla esika Dr. Meshack Sibanda obekiso kusukisela ngombuso iwaye ngumongameli Robert Mugabe. Abesifazane kobulawayo abaphose bafike amachumi amane 38 namuhla baphiwe izithupha zokugqiba izifundo zamabhizimusi phansi kohlelo olukhokhelwa nguhulumende weMelika olibizwa ngokuthi yi-Academy Women Entrepreneurs. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Bajabule okumangalisayo abesifazana laba abafundele ukuqhuba amabhizimusi atshiyeneyo abathole izithupha zabo eNational University of Science and Technology American Space. Uhlelo lolu lusekelwa libhanga leCAPS levinkili lePick and Pay. Unkosikazi Sifiso Akbetoroka okubhizimusi lokufuya imbuzi ongomunye wabathole isithupha ubonga imfundiso lomvuzo wemali ayithole kulolu hlelo.
Imfundiso leyi isingifundise okunengi kakhulu. Sengikwazi ukuthi uma ngiqhelisa ibhizimusi yami ngingayiqhelisa njani lokubana ukuba uncedo kwabanye omama noba nguphi omunye umuntu ongabe efisa laye ukungena kulelo hlelo lokufuya imbuzi. Sesikwazi ukuthi singafundisa njani abanye, sisebenze njani labanye ukuze amabhizinisi ethu akhule.
Unkosikazi Sithabile Ndowu odabuka eBeitbridge ezansi eMandebeleni okubhizimusi yokwakha uncoma uhlelo lwe-awe.
Right, even the resources have been operating for the past 12 years iyikampani eyenza i-construction. Ukuza kwami lapha ku-Women Academy for Women Entrepreneurs kungisize kakhulu ukuba i-organization yami yi-formalize kule izinto zibe sendleleni njalo sifunde kakhulu ukuthi sibe ngabomama abahleleke kahle in terms of financial literacy and record keeping.
Osakhulayo ongene kuhlelo lwe-awe unkosazana Musawenkosi Moyo uthi ukubhizimusi lwezebulenjini.
Ngena kule training uzangceda kakhulu because khathesi sengikwazi how to run a business. Before bengikwenza nje nge-general knowledge, but from ama-lessons that we got, if for me to train builder, I can now apply them to business. And there are a lot of changes that I will do. So it will benefit me in many ways.
Unkosikazi siqiniswe inkosi Mhlanga onebhizimusi lamakolishi uthi sekulamanye amabhizimusi asewasungule ngaphansi kwezemfundo.
Ngizabangisa uhlelo lolu soluqalisile vele ukungceda ukuthi kungenze ngananzelela izinto ezinengade ngingazi. Like ukhayela izinto kumanagement ekumanageni izinto zami khathesi sengikwazi ukuthi ngimanage then lokuthi nginanzelele nje ukuthi kulamanye ama-streams of income akhona kubhizinisi yami eyi-one ebengikade ngiyenza anganyenza ukuthi ngikwazi ukuthi lami ngikhule.
Unkosikazi Thubelihle Ndlovu osebenzelana lohulumende weMelika ukufundisa ezamabhizimusi ngaphansi kwe-awe uthi lo nyaka bafundise abantu abalikhulu.
This year we train abantu abangu-100 but since we started in 2019 we trained 400 women eZimbabwe.
Omama bayathola ulwazi lokukhulisa amabhizimusi abo. Omama bayathola ulwazi lokuthi bangenza njani imali ngoba uyathola ukuthi omama banenkaya bebelamabhizimusi kodwa bengenzi imali. So ku-awe siyabafundisa ukuthi imali bangayenza njani kwini abangakwenza ukuthi bathuthukise amabhizinisi abo engadale ngamabhizinisi amancane kodwa bengamabhizinisi amakhulu.
Obona ukuqhutshwa kwenhlelo esigodlweni seMelika unkosikazi Rebecca Archer Nepa okuhofisi ye-USA Public Diplomacy Section uchaza injongo yohlelo lwe-Academy Women Entrepreneurs.
We have invested about between $30,000 and $45,000 for the local women. We had seed funding of $1,000 for 6 of the participants so they could get practice in pitching and developing slide decks showing how their business is worth investing in. So we provided some small seed funding to give them the practice and maybe a little bit of a bump for their small businesses.
Imfundiso yamabhizimusi ephiwa abesifazana ngaphansi kwe-Academy Women Entrepreneurs luqhutshwa yinhlanganiso ye-Pace on Point besekelwa luncedo lwemali evela kuhulumende weMelika. Ngomnyaka ozayo isimemezelo sokudinga abafisa ukufunda ngezamabhizimusi siyamenyezelwa ngombimbitho womnyaka ozayo. Lo nyaka abenelise ukungena kulolu hlelo bangamachumi amathathu lasificamine mibili kobulawayo. Abathathu babo bathole umvuzo wenkulungwane eyodwa yamadola eMelika i-$1,000 ngamunye yokuncedisa ukuthuthukisa amabhizimusi abo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Uhlangothi lukahulumende oluhlaziya zomumo womkhathi olwe-Meteorological Services Department luthi eleZimbabwe likhayelele ukuthola izulu elilutshwane lonyaka. Luthi njalo lonyaka leli zulu lelakho ukuba ngelikazamcolo kanye lolaka lwezavunguzane. I-Studio 7 ibe lethuba lokuxoxa lengcwethi ehlola ezomumo womkhathi uMnumzana James Ngoma osebenzela lolu hlangothi olwe-Meteorological Services Department.
Lonyaka masikhangele inyuka omkhathi sikhangele ukuthi indawo eziningi sizaba ne-normal altitude, low normal rain okukhangelwe khona ukuthi izulu liyabe lilutshwana than what we usually experience in most areas especially endaweni ezinjengabo-Matabeleland North as well as northern parts of the Midland just to the north of Matabeleland South. Those areas kind of low but low normal to normal rain.
Izulu leli sikhelele ukuthi liza kuba liqala ukuna nini?
So izulu lizaqala kubo Matabeleland South. The other areas ezinjengabo Mashonaland Central. Delay late onset. Oh, that is coming from end of November year, which December, that's when we expect their first rain to set in. But for Indawo, everything about much south, Mashingo, and parts of much north, delay earlier onset, where we expect the first little rain to start trickling in from end of October into early November. And the rest of the areas will even get as late as in December. That's when we expect some of the onset into early January.
Sikhalela ukuthi izulu liza kuba lisina kuze kufike iphi inyanga. Kungaba lokuphangisa ukuthi liphele yini?
Endaweni ezinjengaboMashingo, Bayfridge, Gwanda areas, izulu lijayele ukuphela masinyane as compared to indawo ezinjengaboMashonaland East, lapho izulu eliphuza ukuqalisa and ukuphela. So each area has got its own position now. So sizabe lokhu sikhangele nima umkhathi sitshele i-update ukuthi lonyaka or this kind of type of month or this period, this is what we're expecting.
Lo ube ngumnumzana James Ngoma owe-Meteorological Services Department ekhuluma le-Studio 7 ecingweni eseHarare. Siphinde saxoxa njalo lomqondisi ohlangothi lwezokulima olwe-Agritex eMathabeleland North, umnumzana Dumisani Nyoni.
Ekulungiseleleni kwethu singabalimi, okokuqala kumele sibone ukuthi ekulimeni kwethu indlela esizilandelayo ngezivuna amanzi ziwagcine emhlabathini ukuze isilimo sethu sinedakali ngesikhathi izulu lingekho. Okwesibili, sikhuthaze njalo ukuthi kusetshenziswe izindlela ezinjengezekwembesa umhlabathi ngamahlanga, ngamahlamvu, ngotshani esikuthi yi-mulching ngesikhiwa, okwehlisa izinga lokuphephuka komdaka emasimini.
Yiziphi izilimo elizikhuthazayo ukuthi zilinywe ngabalimi lonyaka njengoba izulu lililutshwane?
Izilimo esizithethayo okokuqala, akube izilimo ezimelana lezulu elilutshwana, ezimelana nesomiso phakathi komnyaka esikuthi ngama-mid-season dry spells. Lokho kukhomba-ke ukuthi silime izilimo esinjengesamabele, isilimo esinjengesengawothi, ngoba lezi zilimo impande ziyatshona ziye phansi, okuthi ziyasiza nxa ilanga lithikile, aziphangi zitshe, aziphangi zifuke njengesilimo somuntu. Ezinye njalo ezimelana ngcono lokulutshwana kwezulu ngibheka ilanga, i-sunflower, indumba zethu zesintu omaqutha labana, yibo labo abangani bayamelana lokoma. Kube sekusithi isilimo esinjengochinda laso siyamelana lokoma. Okunye esikukhuthazayo ukuthi isilimo sakho ukuze sikuphithe ivuno kumele sibe singesiphilileyo. Siphilile kunjalo nje sidinga ukuthi yelapha umhlabathi wakho, yelapha umhlabathi wakho ubone ukuthi isilimo sakho sikhula sihlakaniphile ukuze simelane lokuhlukuluzeka ngenxa yokuswelakala kobumanzi okwaneleyo. Kumele siqine njalo ekunqobeni ukhula, ngoba ukhula ngolunye lwezifo eziphungula ukuzuza kwethu emasimini. Yizo izinto esikhuthaza ukuthi abalimi abaziqapheli.
Sikhangela isikhathi sokulima, abalimi lingabakhuthaza ukuthi beqale ukulima nini?
Asilungiseleleni izulu lifike kulenye indima olapho ukuthi uyihlanyele ngezulu lokuqala. Indima yakho ungahlanyeli amasimu wonke ukuthi siqede, kodwa singaba le ndima yokuqala, sibe le ndima yesibili, indima yesithathu esikuthi ngesilungu yi-staggered planting. Kuyancedisa ukuthi nxa izulu lithe labaleka, enye indima ingafila, enye layo kwesinye isikhathi ibisisehluleka ukuthi ivuthwe. Ungabale nhlanhla ziyavuthwa zonke. Ngakho ngamanye amacebo esiwabonisa abalimi ekulungiseleleni ukulima ngomnyaka kukhangelela ukuthi izulu likutshwane. Abanye abalimi bamelela ukuthi balime ngenkabi ngobabheni izulu selithewule. Kuqakathekile ukuthi umlimi nxa eza kwenza khonokho sabone ukuthi inkabi zakhe obabheni laba abazadonsa ikhuba baqinile ukuthi ngabe kufika isikhathi somsebenzi basesimeni sokusebenza. Okutsho ukuthi umlimi kuyabe kumele abone ukuthi izifuyo zakhe ziyathola amanzi, ziyathola ukudla kokuncedisa ngoba emadlelweni ukudla sokuphansi kwezinye indawo nemililo le ekhona sokwakha sokudinga ukuthi izifuyo zincedise.
Lo ube ngumnumzana Dumisani Nyoni ongumqondisi ohlangothi lwezokulima ole Agritech eMathabele North. Umnumzana Dumisani Nyoni ubekhuluma le Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Abenhlanganiso ebona ngokuhamba kwabantu phakathi kwamazwe athiyeneyo, International Organization for Migration, bathi kwangena abantu abaningi ukwedlula abaphumayo ngenyanga yoNcwabakazi, ngenyanga ilizwe elaqhuba khona ukhetho. Intatheli izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba eseHaveron kwele Botswana.
Inhlanganiso ye-International Organization for Migration, EIOM, isanda kwethula ugwalo lumumethe inombolo zabantu abangena baphuma elizweni ngenyanga kaNcwabakazi. Le nyanga ilizwe elikade lilungiselela ukhetho luqhutshwe mhlaka 23 Ncwabakazi, lapho ibandla elezanu PF elinqobe khona, noma nje bekulokukhonona ukuthi alubanjwanga ngendlela eqondileyo. Isikhulumi se-IOM unkosikazi Fatshaya Nyamandla Phangeti utshele iStudio 7 ukuthi kube lokuqoka kwenani labantu abangene elizweni.
In August 2023, IOM interviewed 3,363 migrants across.
Ngenyanga kaNcwabakazi kungene njalo kwaphuma elizweni abantu abayi 52,184. Lokhu kutshengisa ukuqonga kwenani leli ngokulitshumi lanhlanu ekhulwini uma sikhangela lezinye inyanga, njalo inengi ngelikade lingena elizweni kuleliphumayo.
UNyamande Phangeti uthi kulenani elithile elizenzisa ukuthi belingena eZimbabwe kuyavota, kukanti abanye bebesethekelela izihlobo labangani. Inhlanganiso ezizimele zodwa emhlubulweni wangezansi kwezwekazi le-Afrika zayenza imizamo yokuthi abeZimbabwe abangaphandle kwelizwe bebuyele ekhaya ukuyavota. Umnumzana Thapelo Ndlovu, unhlanganiso yeBotswana Coalition Solidarity on Zimbabwe, uthi imizamo yabo yaletha umehluko.
I can confidently say yes.
Ngingatsho ukuthi imizamo yethu yanceda, sakhuluma labanye mathupha njalo silesiqiniseko sokuthi bahamba bayavota.
Ngokhetho luka-2008 luka-2013, inhlanganiso ezizimele zodwa zaphathisa abanye beZimbabwe ngemali yokuthi babuyele ekhaya besiyavota. Kodwa inhlanganiso ezizimele zodwa bakasenelisanga lo nyaka ukukhipha imali ziqinisa ngemibiko ebikhuthaza ukuthi abantu babuyele ekhaya bayevota. KoweZimbabwe uNomzana Ntokozo Thebe uthi abaningi bazama ukuvota phambilini kodwa kuzange kubalethele untshintsho.
Abaningi sihambile kuyajikela ukuzama ukuvota. Sithi ukuzama kuyisizathu sokuthi sesilesikhathi sivota, kodwa ekuvoteni kwethu kuyamangalisa ngoba nometa sivota kodwa isimanga kufuna sokufanana lomuntu ongazanga waphuma wayavota.
Ingwalo ezikhitshwa ngenyanga zonke yi-IOM zitshengisa ukuthi abantu baphuma ukudlula abangenayo, kodwa uNcwabakazi kwangena abaningi abadlula abaphumayo. Iningi elangena elizweni lalulubhekise esigodlweni eHarare, kukanti ababephuma elizweni babesuka emangweni wangezansi kwelamaNdebeleni lulubhekise South Africa kumbe kwele Botswana. Iningi kungxenye yamakhulu amathumi amathathu elaphuma elizweni ngoNcwabakazi lalulubhekise kule South Africa, kukanti abanye babesiya eZambia. Ele Botswana selingelesithathu kuluhlu lwendawo lapho abaphuma elizweni abalubhekisa khona. Ngingumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngiSavron kwele Botswana.
Abakunhlanganiso ye-Gays and Lesbians Association of Zimbabwe bathi liyanda inani labantu abathandanayo bebulili bunye ezikolo, endaweni zokukhonza uNkulunkulu lelizweni lonke jikelele. Ababalisi, abafundisi, labalandela amasiko labanye bathi bakhathazekile kakhulu ngalokhu. kubika uTobias Mutsingwa.
Abathandanayo bebulili bunye bathi bayemukela ngenjabulo ngokwanda kwenani labo. IGirls ithi inani labantu laba likhutshulwa ukutholakala kolwazi lokuzimela hathi ukutshelwa ngabanye abantu ukuthi kumele bephile njani. Omunye wabemukela ngenjabulo lelinyathela nguJames Zikali othandana lomunye owesilisa.
Ngeminyaka 24 ngingaba ngicalisela ngikhulene nemizi etshiyene labanye. Sizange sinangibele esilisa but asosizathu sokuthi ngazisa kodwa ke ngumuntu ozele enjalo ezingami ngokubonakala kwami asokuzisithi ngumuntu wesifazane ngowesilisa kodwa ke ezingakithi kuyinto ehlambazwayo.
Omunye wakhe ofisa ngokwaziyo ngegama elithi Nolwazi uthi kuyajabulisa ukubona abanye abanjengaye sebephuma mgceke kulezi nsuku.
Kudala bekunganje ngoba wawungathaywa kungazi ukuthi njengamso inkazana aqede ngithanelenye inkazana kodwa wathe sokungcono ngoba senelise ukuhamba emgwaqweni sikhululekile loba nje besakhona belokhu besichothoza. Mina ngikhaya sebekwazi ukuthi ngithanda amankazana angeke ngithi into ebajabulisayo kumbe abayithakazelelayo kodwa abangizondi ngenxa yalokho.
UThanatswa Gumbo, isikhulumeli senhlanganiso seGirls, uthi ukwanda kwabantu laba kwenziwa ukuthi iningi labantu selikwazi amalungelo abo.
It's the LGBTI movement which has gained more momentum and visibility, leading to increased awareness.
Abaningi sebelolwazi olujulileyo olubalisa ukuba kwazi imithetho yelizwe abawenza ngayo osekwenza ukuthi baziphumele mgceke ukuba baningathi uzulu laye kukhanya sekwamukela ukuthi abantu bayachiyana.
Unkosikazi Virginia Makigwana yisakhamuzi sempophoma koBulawayo yena ke uthi liqiniso ukuthi sebebaningi abasakhulayo abathandanayo bebulili bunye.
Sizitabane zikhona and ziyanda ngoba ungahamba kuleli khona yabona bhuti ongisisi uhambelani khona yikho khona lokho lama ngisazwisisa ukuthi anti kwenzakalani waye abantu abatsha sengathiwa bayathatheka ngakho kakhulu nangokwami ukuthi ngumkristu so ubutabane angibusapoti solo utabane semphunga ubona all over lapha laphayana sengathiwa yistayile ayi.
Umqoqi Ncube ohlala koBulawayo uthi kulabanye abatsha abathandanayo bebulili bunye abaphanda imali.
Abanye badalwe bavele banjalo, it's not by choice, abazikhethelanga. Kodwa kuzoba labanye abantu abakwenzela ukuthi bafuna imali. Singananzelela abaningi sebetholakala besenza ukuthandana ngobulili obufanayo begijimisa ukuthi bethole imali.
Umkhokheli wesikolo sabafundisi eseTheological College of Zimbabwe, umfundisi Ray Motsi, uthi akusoze kusize lutho ukuchothoza abathandanayo bebulili bunye.
Nga umamako eloya uyamthatha njengomama umhloniphe akutsho ukuthi khona uthanda izinto aziyenzayo. Kuyafana lokuthi umntanami mina nga ikuthi khona umntanami uzaba gay kumbe lesbian niyabe lokho ngimthanda njengomntanami kodwa akutsho ukuthi ngiyasekela kumbe ngithanda izinto aziyenzayo.
Inhlanganiso ebona ngezobudlelwane bamazwe omhlaba e-Development and Cooperation ithi ngomnyaka ka-2019 iZimbabwe yayilabathandanayo bebulili bunye abafika isilinganiso sokulichumi ekhulwini 10% okutsho ukuthi umuntu oyedwa phakathi kwabalichumi wayengaba kusimolesi. Loba inani labo lisanda, imithetho yelizwe ebalisa isisekelo sombuso kayivumezi kulobolana kwabantu bebulili bunye. Imele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsingwa.
Liyaqhubeka ligugudeka idola leZimbabwe ebelingani liyaqina ngesikhathi sokhetho oluqhutshwe ngenyanga edluleyo. Ibhanga elikhulu lelizwe libike ukuba selimise ukuphela amandla kwemali yelizwe ngendlela ezithiyeneyo kodwa kukhanya kwamanje selisiwa isisindo nsuku zonke. Namuhla idola elilodwa leMelika lithengwa ngaweZimbabwe aphezu kwenkulungwane ezinhlanu i-5170 RTGS emkambo kahulumende kuthi emkambo wensitha lithenga ngenkulungwane eziyisikhombisa i-7000 RTGS. Abantu bathi lokho okwenza ukuba bephile nzima emaphandleni abantu labo bathi sekubasinda ukuphanda impilo ngenxa yokugugudeka kwedola leZimbabwe. Mnumzana Jeffrey Chuma, umhlali wakoJimela eCholocho esabeleni seMathabeleni North, utshele uGibbs Dube oweStudio 7 ukuthi sebephila nzima.
Ngilapha koJimela under uChief Mathupula. Lapha imvula sabambeki isithi kwaba nje lokhetho noma nje lithenga phakathi iphosisi ngebitshana phatisini kwaba lokhetho intuba sabambeki makhana vele zitiwo lapha izimpa vele kasangeneki ngoba kusithenga isinkwa sisinye nge-R22 isinkwa sisinye ngamzanele muli vele ukudla vele hayi hayi bo sekubeka vele emakhoneni asikhulume into ezinjengezishebo lezonyama ukuthi azakhe imzimba kuya nje ngemgide ande lemakhaya imfushwa kanye nabanye nje abanezingadi nje khonoko njengama-vetable njengunjeabosomelia kuyadeka nje khonoko nje ukuthi imali ekhadi ileisebenzi kakhulu lakecholotho vele kabayazi kumbe i-total vele abayazi ebe zirandi irandi lakhona ngelibuya livela khona le-South Africa siphothelwa nje ngabantwana yimpilo nje esesiphila ngayo yeye ukuphila kuba nzima kakhulu ukuthi okunye nje kweminye imizeli zokuphilwa ngamafewu tu ukuthi lezulu vele kalinanga kuhle kwangena lokudli lothiwa zinyoni hhayi ngathia vele zaphulu lemasimi abantu vele kawathophanga lutho hhayi impilo enzima sibili impilo enzima sibili lapha kojimila lapha ngalo ukuthi vele saphephela kuphi ukuthi ngange bakhona nje amaphila nje abakejei uyonke nje bayazama nje ukuthi nje bethi push bezame lathi bakithi sibone nje kokuphila hhayi hayi impilo enzima sibili tembo sitembane hhayi hayi siyahawule lapha kojimila
ye manje vele siphila ngani nxa kunjalo Chuma
abanye nje bayakhwela bebuya egudlini sasesawona umviyo umviyo lani uthanjiswe ukuthi wadaswa nje beyokhehlaphese abantu sio nje bezibaza ngawo kumbe ngithi vele sokudliwa kanye vele ngelanga so impilo hhayi vele inzima kakhulu mthembe sithembane
ye singathi-ke abatsha bangaphi khathesi basikhonapho kumbe bayigoli kumbe abasayile egoli kumbe ebhuswana
ubathola nje ezitolo emathareni edawe uthiwa yintengo leyo kodwa abatholi ishazabo bayahamba egoli but uzuze uzontiyasodaka ukuthi bengaye egoli lemsenzi yakhona kayisekho ufika ngale sebephengo sebephishiliwe sokuyilokhu lalokhuyana sezizama ukuziphilisa hhayi impilo yakhona vele inzima kakhulu lapha etsholotshola inzima siyivele kayithambanga
ye khuluma labantu ekugcineni kwalapho ngathini nxa ungakhuluma lozulu
ya ukhuluma nje nabantu ukuthi bakithi ngakuthi abantwana basilalela beziphathise azenze zingadi izaphosisinala ama-R10 anawo nje esiwatholayo lokunye nje okuneyiningi lozulu nje jikelele mina ngigqugquzela ukuthi hhayi abantu babazibonele vele nje bezibhandele kalokhu nje amanzi ekhona ugwayi ukuthi eduzane abantu vele nje bazingela nje impilo ngoba ngaphandle kwalokho vele hhayi akuna ndlela vele ongaphila ngayo baba mthembo lapho elokuzeni etsholotho vele kunzima sibili kunzima sibili vele hhayi avele akubambeki ulutho sibili ngigqugquzela nje ukuthi abantu nje abazame nje ukuthi benze ama-corporate bebelima nje sesithengisela nje awomatamatisi imbhida naleyo abanje akunye kwaza lokuthi bedinga naleyo enziyo nje abakhona abanye abayithengayo lapha ezibeni lokuthi nekunokuziwa yona mbonani yikho nje okungaza ukuthi abantu bephile angibonge kunikezosile leli thuba kudlami ngitsho ngalolu daba
lo ngumnumzana Jeffrey Chuma isakhamuzi seJimila eCholocho esabeleni seMathabeleni North obekhuluma ecingweni loGibbs Dube oweStudio 7. Kulive Talk namhlanje kuhlelo lwabasakhulayo The Connection sikhangela abatsha baseZimbabwe abanelise ukungena ezikhundleni zobukhokheli kwezombusazwe ngemva kokhetho lenyanga edluleyo ekaNcwabakazi. Singake hlukani sihlobo wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umongameli Masamlangakwa namhlanje ubambe umhlangano wakuqala wedale labaphathi ntambo ele cabinet. Abesifazana bakobulawayo abaphose bafike amachumi amane 38 namuhla baphiwe izithupha zokugqiba izifundo zamabhizimusi phansi kohlelo olwe Academy Women Entrepreneurs. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguJabo Kancube ngisithi asidibaneni njalo kusasa ekuseni ngo-6:30.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.